sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mdazile Jumi, umbimbitho 2024 ku Kipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Abantu abaningi emathoweni North bathi kabala kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka.
Abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane.
Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi olodumo uKevin Siziba. Lika phansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeleHighlanders EPF namhlanje. Salethulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abakumkhankaso we-Blue Movement bathi umhlangano bekumele bewuqhube eGweru uvinjwe ngamapholisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapholisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Ntofotso Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafanelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abakumkhankaso we-Blue Movement bathi abakusatshwa elizweni ikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umgakazo lo ngokulungisela umnumzana Nelson Jamisa ukele ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Lendlala esabekayo emathweleni North lenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla kunikwa ngukhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla kuxoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, sile ndlala engathambanga. Lapha utshani sokuthile kwathi khu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela amanzi emfuleni. Lathi sinje sizanathangaphi sizakufa. Abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyi-$50. Sizalukazi sinje asidlilutho. Sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esinathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shi uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa. Sibochela mhlawumbe izikwelede ezinye ezazinge zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe sesile zikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula, zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima, kuseyabamba oSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babe ngasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi 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 zikhwelile kumahalisayo. Siyafa sibili, asikhuleke namakhuleka sincenga inkosi.
Siyakhala esinye njalo isakhamuzi eKwarayi umnumzana Jombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 indlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka yaka-1947 lapho sezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi eyalonyaka. ngoba sikhuluma nje kusese nje kathesi inyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani kome ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwane wedlule ukuna ungaya endaweni ezimifula komila kusela manzi ngitsho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kume kulugwadulo
umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahambe ezikolo ngenxa yendlala
ungakhangela izifuyo lazo kukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kubojuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hayi kuyabe kungasayenzi ubusukhangela le ntengo intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubo bulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imhlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba ngobuningi ngendlala le ekhona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market so hayi indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impuphu impuphu isatholakala nje ezitolo kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepakishe bebhajethi ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile ikakhulu okunjengesikafu senkomo lakho kuyadingakala ezikolo akumangalisi ama-dropouts azaba maningi kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kule mzamo yokuthi abadala benza ama-payment plans laba abakhokhela izikolo ama-SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa-ke kube sekusiba yinkinga ukuthi ziyabhadalwa njani ngapho abantu besesimeni esinje sendlala isimo sangikhona kasimanga kuhle sibili sibe sesisiya endabeni zamadona amadona akatholakala anganceda abantu la sithi ngama-NGOs la azimele wodwa kodwa nje kulezi nsuku kulohlelo olukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthethe inambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende loseshwa lolufike ebesikhangelela ukuthi ngakuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imiphefumulo yabantu isizakale ngoba hhayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ungane hhayi asondlala yimpi yimpi sibili kokuthi hhayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngaphi
kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu luphethe isabelo semathoreni north umnumzana richard moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini ukuswelakala kwezulu kwele zimbabwe kubangelwa isikhudumezi se-el nino esihlasele umhlaba wonke jikelele bakhala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obeludumo uchemist Siziba. Usiziba wazakala ngokuba ngabokuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare.
USiziba lapha abaningi bemazi lokuthi ngubootcamp nosasibiza nje ngokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi ze-indigenization in the 90s lapha bekhokhelwa ngumqabo uJoshua Nkomo. Yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu babephambisa ukugasa into ze-indigenization kungakangeni amasela lawa athi asengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho kanti ungantu wakhumbula ukuthi kusiya kufika into le kwamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleli bantu loo ndoda wonke layo ngumanjinela uStrive Masiwa
ye kodwa ubona ngazani pho akweza kwakhanya sibili kungabe kuyini ngokukhanya wayezinto ezinkulu
kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa amakhebhuli amafoni kuqalisa sile expansion yama-landline eZimbabwe ikhampani ka-chemist yeyayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kusenzwa zonke izinto lezi Nokho nxa sithi siyakhangela nje ilokhu zena into yemobile engingayikhuluma nguye owayephambili. But kakhulukhulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka koBulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe besiyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yukho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngupresident. Nxa kuyinto ekhona yokuthi uChemist unikeya kuba kuBulawayo isisinda kakhulu eHarare ngoba wayengumuntu wakoBulawayo ohlonishwayo, ehlonishwa ngabamachurch, ehlonishwa ngezombangazwe, ehlonishwa ngezamabhizinisi. Yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli.
Ye kuthe khonapho segula sokule nto ezinjalo bekungani konke khona kwasekubambanga kambe kwahamba njani okungani kuhamba kuhle?
Ye kuthi kube ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi umnyaka edlule lapho ube watshaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khona okungathi hayi kucineni kumkhuleli ayi bengani sekhule asine minyaka eyi-77 kodwa asingatho ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi-ke kuyaba le stroke lokuthi ama-kidney akhe besesala yikho kunjani okusuke kwamkhulela-ke izolo.
Singathi abantu bazamkhumbula ngani?
Abantu bazamkhumbula kakhulu uChemist ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary. Umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane. Wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni, especially lawa waye-injiniyari. Wayelo mbono uChemist ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi. Yikho kakhulu abantu abazamkhumbula ngawo. Lokunye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babebuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule lizwe lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzaphu ngasese kwakudinga khona phana uChemist eHarare ukuthi elifikise. Nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzaphu kwakudinga nobootcamp ukuthi njani elifikise. It was an important back channel for inkulumo ezinjalo.
Lo ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala eLondon ubexoxa le Studio 7 eseLondon ngoleBritane. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemindika lilungisela ukuba le ndawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele Israel. Abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalocaja eKuriga kwele Nigeria. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama muntungamili nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lethu lokufundisana njalo lokulalela ukubala kwelizwi lenkosi.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela. UPaul uyakhuluma kwabaseKorinte abesibili chapter ka 8 uthi yena asibaleni bazalwane sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okunzima kakhulu lokuthokoza kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina ugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba niyafakaza ukuba anikela okuningi njengaye ngakwanelisa kanye lokudlula amandla awo. Bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganela lokhu kusebenzela abantu benkosi. Kabayenzanga njengesasukulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla aseMacedonia uPaul yakhuluma ngokuba babengene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga. Kutsho ukuthi laba babebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bachiye ivangeli. Njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho, balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu, bamphike, baphike ubukholo babo, lenkolo yabo kuJesu. Bachithekelwa zinotho zabo, bavinjezelwa ngalabo ababebusa, babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga. Manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi, balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela. Ngakho-ke ngasoniso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo, njalo sebelahlekelwe yinotho yabo sebengabayanga, waqhamuka ukuba kunodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala. Kwasokukhona ukuswela okwakukhona, kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine. Ngakho-ke la bazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuzwa ngabo Paul, basebehlanganisa konke ababelako. UPaul wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo, kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokho ababengakukwanisa, kutsho ukuthi bazinikela ngakho konke. Siyananzela lapho izifundo ezithize engifuna sizibambe, ukuba okokuqala kabazange banikele ngenxa yokuthi babelayo leyo mali kumbe babele mfuyo, babengalalutho, basebelahlekelwe izinto zabo zonke. Kodwa abafulandeli bakaJesu laba esingathi thina amaKristu ngaleso sikhathi aseMacedonia, sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane. Siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni, kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa. Singancedisi ngoba sithi silakho lathi, kodwa sincedisa ngokuthi siqale uthando lukaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapha eZimbabwe, abantu abaningi bazaswela. Siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyeliwe okuningi sokubunile emasimini lapha, okuningi sokonakele, kuyatshisa ilanga, abantu abaningi sikhangele indlala. Ngakho lo nyaka silalithuka njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga igama likaJesu, khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala, bazothola ukusizwa, bazothola uncedo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa nonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine, oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo lubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli, ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babesenhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo, ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani, bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba. gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabalo ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entshatshe lezindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiprojekthi yesikolo yini le oyenzayo? But mina ngabatshela ukuthi hayi, sengivulile inkampani, umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intethele izindaba kwakungelula. Even lakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intethele izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga kakhulu Tabaka Ncube, ungathunela kusasa jahele ekhaya. Wezemindalo intatheli izindaba yethu uJoseph Ntanji usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembulele indazi linqobe leDynamos ngethuka 1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Iqembulele indazi lihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye loAchford Fire, kuthi leDynamos lona lihlohlelwe nguAlexander Mandinyenya. Ngasisakuva iqembulele Manyika Diamonds litshawe nge-3-2 ngeleSimbabwe, kuthi ngasemalahleni iqembulele Wange linqobe leyadange 1 kanya. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeqeji womdlalo wenguqu uGift Gedo Nkala lonyaka osefikise iminyaka engamajumi amathathu 30 engumqeqeqeji wasakhulayo kobulawayo.
Nkala uqale ukuqeqetsha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamajumi amabili lambili 22. Ube uqeqetsha iqembu labatsha ele East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotsha the likes of umthandazo Ndabambi, Umar Fortune Mketiwa, the likes kwanisa ukuthi siyengena kuPeter Ndlovu finals lapho esandliwa khona i-team yemdare uChimalanga. Semiye sangena kuCastle League Cup under 17 semi-finalist, but khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy wakulabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngabe sengikhoche i-senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili elimela idolobho lakobulawayo.
Umuntu wasenza sakhocha leso squad ngoba lapho kwaloko kufunakala ukuthi ukhoche ama-old boys esasilako by then. So uBaba nguye introduce ukuthi no thina lathi silabafana bethu abancane lapha, the likes of Ugeto Chali, abangakwanisa ukuthi bepike offer the coach i-province yakobulawayo lapha. Then yikho kungena kwethu lapha sakhocha sayewina liyana i-tournament liyana. Then sasilabo Thomas Mkethiwa, sasilabo Guide Goddard, iboys eziningi ezagcina sezidlala Wildlanders.
UNkala uthi u-Ali Baba Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha.
Obaba basincedisa kakhulu loba nje bengasangazani nabo sakhangelwa kangako, ngoba ibabasenza abantu sakuphusha sakwanisa lathi ukukhotsha lapha lalaphaya. The likes of uBaba owethu Willard Khumalo kanye lo mdala wayesincedisa ngoba sake sikwazi ukukhotsha lathi ku-East Rovers uGibson Ngomela then ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhora sakwanisa ukudlala kubo division 2 because sasilama sasingama under 17 nguye umuntu wasipromoter kuyi Strovers ukuze sidlale ku senior
unkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokho kwaze kwafika umnyaka ka 2001 lapho athathwa khona liqembu lenjube Sundowns.
I only played for months on Njube Sundowns because abadala bethu Strovers lenjube Sundowns kwangazana kuswanana. That was 2001. Ngacela sembela back ku Strovers ngoba abadala babe ngahlangana kuhle ngenkulumo. Hayi abadala be Sundowns abadala be Strovers yibo kwangazana akubahambeli kuhle. Wesile team yayingazana ngomnye kwangona yayingadlali kuhle. So base befuna ukuthi ama senior players wonke kanjani abuye le team. But bayagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami ihliphelele khona.
Unkala ofikisa iminyaka engamachumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhocha ibhora leli bhati angazi ngithole isendiyalo ibhora langikhona lela otherwise lidlami nesikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langikhona ukuthi uxexebe kokuloko inzima sesiphohlaka sisethembeni okokuthi one day maybe kuzabala lokhu lalokhu ya but libhora silithandayo akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinika i-frustration yokuthi sichiyana lapho because ama-big teams la asithathela asiniki lutho athatha abantwana labo esibaqeqeshayo lapho at the end of the day we are getting nothing.
Ngemva kokuchiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe lakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhele laze ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sesizwe ezomculo.
Salibonani mlaleli labasakazi. Ibizo lami nguFaith Makhoyile Mpofu, ngizalwa kwenjelele, ngihlala enkaya eTogwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngoMan of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo, ezigoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ngale ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church kodwa ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017 sengilama album amane i-album yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa ngichukana layo ngiku-Rock Up Studios lo producer wami u-Nash abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Labo abaku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp ngizangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Ngiphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini. Inkosi lenzele kahle Studio 7 omuhle. Amen.
Salibonga kakhulu ijahala kwethu sakuzwele. Singagqiba uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo lwamhlanje. Abantu abaningi emathoreni North bathi kabona kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka.
Bayakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi ubeledumo uKemens Tshisiziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.